Endabeni zethu namhlanje, abalandeli bebandla le-MDCT bashawa ngamalunga e-ZANU-PF ethungwiza. Amapolisa avimba ukuthi amalunga enhlanganiso ezitshiyeneyo enze isikhumbuzo sababulawa yigugrawundi eBalagwe. Ilizwe leZimbabwe lethi ilahlekelwe kakhulu inhlanganiso ye-World Health Organization esesusa umongameli Robert Mugabe esikhundleni sokukhankasela ukulwisana lemikhuhlane enjengevukuzane le-diabetes. Uhlelo lokubhaliswa kugwalo lokuvota luqheliswa eGwanda lapho okunabantu abalutshwana ababhalisa kuCommission yeZimbabwe Electoral Commission. Uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Namhla sixoxa ngokuvinjelwa kwabantu ukuthi bangene eBalagwe lapho okwaphoselwa khona abalandeli bezaphu libutho leGugrahundi. UKelvin Kaindu loPhilani Bisi Ncube baphoselana aqala ngesikhathi amaqembu abo engena kuzinga eliphezulu kumncintiswano weChibuku Super Cup. KuLivetalk lamhla sixoxa ngokumiswa kukamongameli Robert Mugabe ukuthi akhokhele ukulwisana lemikhuhlane kuzwekazi le-Afrika ngesikhathi abalandeli bebandla le-MDCT beshawa ngamalunga e-ZANU-PF. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulendini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuwhatsapp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.